Iphephandaba le-Herald libika ukuba zonke izabelo zivumelane ukuba umnangagwa angene kukhetho lolu ngoba uqhuba kahle umsebenzi. Ibandla le-ZANU-PF lithi akula omunye umuntu ofise ukuncintisana lomnangagwa endaweni zonke zelizwe. Lokhu kuvame ukwenziwa ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-National People's Conference lapho kukhulunywa khona ngodaba lolu lokunye. Umhlangano lo uzakwenziwa lonyaka libandla leli ekupheleni kukaMfumfu. Kasenezanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana ophethe impofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zonke kubandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Patrick Chinamasa ophethe wesikhatshana uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko lokukhanga abantu ukuba bangene kubandla elibusayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla le-ZANU-PF uthi kuqakathekile ukwenza lokhu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-National People's Conference lokhetho oluzayo.
Sibonge ama-provinces onke eZimbabwe asethe ayendoza u-President Edi Mnangagwa as the sole candidate ka-2023. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi imuli yonke ye-ZANU-PF jikelele ngezigaba zayo kuqalisela kumasela kusiya kuma branch kusiya kuma district kusiya kuma provinces bahlezi babhala ama resolutions abo afanana indawo ngendawo. Wonke i resolution yokuqala ade beyifaka ngiyokuthi u president Emmerson Dambudzo Mnangagwa nguye yedwa cha okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla le-ZANU-PF 2023.
UMashaba uphinde wathi
kutshengisa ukuthi abantu balethemba ngobukhokheli bukamongameli, balethemba le-vision yakhe ka-2030, balethemba ngezinto zonke azithembisayo ngo-2018, ngo-2017 engena esikhundleni, 2018 elekthwa okusemthethweni ngoba ngo-2017 wayeqedisa ithemu kamongameli the late ubaba uMgabe. 2018 sabona ilizwe lonke livota livotela u-ZANU-PF esiyawina ama-elections ngokugcweleyo. Ngakho-ke izizathu ziningi ezenza abantu bekhayela izinto ezinjalo. Sibonele osingathi sikhangele inguquko ekhona phakathi kwelizwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MTC Alliance, uthi umnangagwa uzathwala nzima kukhetho oluzayo.
I-ZANU-PF iyakwazi ukuthi akukho engakwenza okungenza ukuthi umnumzana umnangagwa aphumelele kukhetho kumbe umkhankaso lapha ayabe ehlangane lo president uNelson Chamisa lo mongameli wethu. Ngakho sibone ngani ukwenziwa okwenziwayo lokho kokuthi kuthwa use kulama province amaningi asethena kufanele aqhubeke ngokhetho lwa 2023 kutshengisa ukuthi ibandla leli lilungiselela ukwenza izinto ngodlame, lilungiselela ukwenza ukusebenzisa iZEC lezinye inhlanganiso ukuqila ekhethweni. Ngalolo hlobo kuzafanele uZulu weZimbabwe ananzelele asebenze ngokuqileyo kubanjwana ngaphansi kohlelo lukaPresident Nelson Chamisa olwe Citizens Convergence for Change ukuthi kube lobubelo njalo kube lokuphumelela ekuvikeleni ukuntshontshwa kokhetho ngumnangagwa.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzola uthi bona bakhangelele ukuba uMonzola uzangena anqobe kukhetho lolu.
Thina njengebandla le-MDCT asilakho okuningi esingakuphawula ngokuthi ZANU ikhethe bani ukuthi ayikhokhele ngo-2023. Kodwa sithanda ukuthi abalandeli bezepolitiki labantwana beZimbabwe babekwazi ukuthi lathi sivumelele lowo mnyaka sithi woza 2023 ngoba yiko okuzanqoba khona umkhokheli uDouglas Monzora esithemba ukuthi abantwana beZimbabwe bayalungiselela lolu khetho ukuze kube lotshintsho ezimpilweni zabo. Thina senza ipolitics ezimayelana lempilo zabantwana beZimbabwe, ngakho lathi leli thuba lika-2023 sokube lomuntu nje omelele lelo bandla silimelele ukuze sikwanise ukuthi silethe utshintsho kuzimpilo zabantwana beZimbabwe.
Umlangako wanqoba nzima kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Impumela yalo iyaphanyekwa emthethwandaba nguChamisa labanye bakhe. Umthethwandaba wathi umlangako wanguye wanqoba kukhetho lolu loba uChamisa elokhu etshaya phansi ngenduku esithi wamnqoba kukhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.